Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla utshele izinduna zomdabu ukuthi zikhuthaze abantu ezigabeni zazo ukuthi bavotele ibandla lezanu PF ukuze bethole abakufunayo.
By voting for the only revolutionary party in this country, ZANU-PF.
Ugatsha lukahulumende olwezimstats luthi iningi labantu emadolobheni lemaphandleni liyalamba elizweni.
Udilikile izinto eziningi baphakathi kwendlala, ngakho kuyadingeka iMelika ukuthi iphatheke kuleya ndawo. Iyilizwe elikhulu eliqakathekileyo empilweni zabantu emhlabeni wonke jikelele.
Unobhala obona ubudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, yena ophakathi kokwethekelela kwele Ethiopia, uhlangene leziphathamandla zikahulumende walelo lizwe bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli zomdabu yizo ezihlala labantu abaningi kakhulu elizweni abangaphansi kwazo emaphandleni, ngakho zilomlando wokulondoloza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuyiwa kukhetho. Ubekhuluma emhlanganweni wezinduna walonyaka lapho eziphiwe imota, njalo zakhuthazwa ukuba zitshele abantu ezigabeni zabo ukuba bevotele ibandla lezanu-PF. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ukhulume kabanzi ngokuthula la ngokubambana elizweni, njalo wathi kufanele izinduna zibone ukuthi ibandla lakhe liyanqoba kukhetho.
We have to defend the identity and respect of the African person by voting for the only revolutionary party in this country, ZANU-PF.
Enye yezinduna umnumzana Sindalizwe Dube Masendu osuka ePlumtree eBulilima ngomunye wabaphatheke emhlanganweni walamhlanje.
Hayi mgwaqo akuhambeki. Sikhulume ngakho khona phana ngendaba emgwaqo ukuthi imgwaqo yavela kusahambeki. So asikwazi ukuthi bazangena njani kuground besiyayenza ama-campaigns njengoba sesikhangelana lama-elections.
Induna umnumzana Mtshana Khumalo Webubi ongumsekeli kamongameli wedalela izinduna edalela ePhalamende ele Chiefs Council uchasise ngenkinga ezibhekane loZulu ezigabeni.
Kulimini eziningi yebo kambe bathi abaphathekanga, but mbona zani okuneyi ukuthi bathi uta baphathekanga, abantu babo kabaphathekanga ezigabeni. Bakhume njengezinto ezinjengamanzi ukuthi amaizibhorane ziyasilela ikakhulu ngapha eMathebeleni South, but iZulu laba lishwanelanayo lana ngoFebruary. Ezikolo ukuthi kweziindawo izikolo zikhashana kakhulu abantu balimahamba uma ngumude wesiye ezikolo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo umnumzana Sweden Chirodza uchothoze ukubanjwa ngamandla kwenkokheli zomdabu ukuthi ziphatheke kwezombusazwe.
U-ED uyakhohlwa ukuthi umthetho weZimbabwe uthi izinduna kumele zingangeni kwezombusazwe izinduna zimele zitshengise ukuba fair ebantwini kodwa yena umnanga kufuna izinduna zithinta abantu angazani abantu sebezinkomo angani sebezinyamazana yena uchief Charumbira lo osetshenziswa ngumnanga kwamuntu osewasolwa kakhulu wabanje lecala umthethandaba ngenxa yokwenza umsebenzi wakhe esekela iZANU-PF
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi umongameli uselulaza amandla enkokheli zomdabu ngokuzibamba ngamandla ukuthi zibone ukuthi ibandla lakhe liyanqoba. Umhlangano walonyaka oqalise izolo wagqitshwa lamuhla ubuqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Firm Cultural Foundation for Community Development. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kwabantu elizweni olweZimbabwe Statistics Agency Zimstats luveza ukuba elizweni isilinganiso sabantu esingamachumi amathathu lasikhombisa i-37 ekhulwini yiso esenelisa ukuthola ukudla okwakha umzimba okulinani eliphansi kakhulu ngesilinganiso se-World Health Organization. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu ngokunye kwakuvezwe yiZimstats lamhla ngesikhathi sethula umbiko wesimo sokuthola ukudla elizweni owe-Food Security Fact Sheet oqoqwe ngosizo lwabenhlanganiso ye-Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, lawe Norway Statistics. Embikweni wakhe awethulele abaphatheke kulomhlangano obusekulenjini, umnumzana Gron Chirongwe oweZimstats, uthe impumela le ivezwe kulandela uphenyo olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 olokudinga isimo kwezentengo yempahla lokuthi abantu bathola okunganani i-2019 Mini Prices Survey.
For the people in Zimbabwe, they're consuming more than recommended cereals, sugar, fats, and oils, and less than recommended dairy products, fruits, vegetables.
Abantu baseZimbabwe bebesidla okwedlulise isilinganiso esivumelekileyo kulokho okusanhlamvu, ithukela, amafutha, lesilinganiso esiphansi kakhulu sokudla okulochago, izithelo, imibhida kanye lokutholakala enyamazaneni.
Esinye isiphathamandla enhlanganisweni ecubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute, uNkosazana Patience Spanda, uthele impumela iveza ukuba abantu beZimbabwe baphila kabuhlungu njalo kanzima.
Ukuthi abantu beze befake ukudla ekuseni emini lantambama kusuka kube nzima ngendaba yokuthi i-economy yethu ayibenelisi. Sibese sibona njalo ukuthi abantu abaningi sebesuka kuleli besiyadinga okungcono kwamanye amazwe. Kuveza ukuthi kuleli abantu baphila okokuhlupheka.
Umnumzana Collins Ncube, isakhamuzi edolobheni lakobulawayo, upha umbono wakhe ngalesi simo.
Bonke laba abanye kusho ukuthi zithwele nzima, yikudla kuphela konke okukhona okusetafuleni okungalani lokuthi khona is it balanced diet or not. So khona lokhu kungakhangela especially even ebantwaneni, yikho abantwana bethu kwesi sikhathi bethwala nzima njalo kwesi sikhathi si-athakwa ngeminye imikhuhlana elula kakhulu ngenxa yokuthi imizimba yethu kayiqinanga njalo ayiphilanga kuhle njalo ayitholi ukudla okweneleyo kakahle.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare, umnumzana Nqobile Khuphe, uthi kuliqiniso lokho kuvezwe ngabeZimstats ukuthi abantu elizweni bengasanelisi ukuthola ukudla okwanelayo.
Ngoba isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Asikuthi abakwazi ukuthi badle, bayakwazi kodwa umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe lama-chunks kumbe lombhida, yikho as long kubambe isisu, yikho akudlayo kuphela. Ama-fruits asikhulumi, insuku zonke sekulibhanana kokuphela. Ukuthi athenge into enjengako-grapes o apple akakwanisi, kuyala esikhwameni. Kubi kakhulu lapha elizweni, kumele ukuthi nga into lezi yalunga, kodwa hayi-ke siyamandla angani akekho ebantwini sibili.
AbeZimstats bathi lesi yisimo esitholakala elizweni lonke ogoqela emaphandleni lemadolobheni. Amazwe abalisa eleZimbabwe, Zambia leMalawi yiwo abiwa abe ngawakuqala ukuphuma lempumela kulinhlolisiso kwezokudla eye Food Security Fact Sheet. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, yena ophakathi kokuthekelela kwele Ethiopia, uhlangane lomkhokheli walelo lizwe lamuhla umnumzana Abiy Ahmed, bekhulumisana ngokuthiyeneyo ukugoqela ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Isikhulumeli sogatsha lwe-US State Department, umnumzana Ned Price, wazise ukuthi ababili laba bakhulume njalo ngokuthi abadala amacala ngesikhathi sempi phakathi kwahulumende wele-Ethiopia lalabo alisana labo abeTigray kumele bajeziswe kulandela umthetho. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele lengcwethi ecubungula izombusazwe, umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, iMelika isengaletha inguquko enkulu e-Ethiopia, ilethe ukuthula, incedise ukuthi kube lokuthula. Isengancedisa njalo ukuthi kube lokubuswa okukahle kwelizwe, kuhlonitshwa amalungelo abantu. Isengancedisa kwezenotho, kwezentuthuko. Isengancedisa ngayo nale ndlela encedise ngayo ukuthi kube lokudla kwesikhashana okuphangisayo okufinyelela ebantwini, bathole usizo oluphangisayo okuthiwa i-humanitarian assistance, njengoba abantu kade besempini kudilikile izinto eziningi baphakathi kwendlala. Ngakho kuyadingeka iMelika ukuthi iphatheke kuleya ndawo, iyilizwe elikhulu eliqakathekileyo empilweni zabantu emhlabeni wonke jikelele.
IMelika Ncube ikhanya izimisele mpela ukwelula isandla ifinyelele amazwe aseAfrika ukuze iyakhe ubudlelwano obuqinileyo. Sibone uBiden ethumela umkakhe Afrika, uBlinken ukhona lesikhuluma nje, umsekeli kaBiden uKamala Harris laye uza kuya kubo Zambia maduze nje. Ungathini ngalimizamo ikakhulu sikhangela ukuthi ngakolunye uhlangothi amazwe afana labo Russia labo China lawo enza okufanayo azama ukwakha ubudlelwano obuqinileyo leAfrika?
I-Afrika iqakatheke kakhulu emhlabeni. Ingabe yayingaqakathekanga endulo, kodwa iyaqakatheka kakhulu, ikakhulu kwezembiwayo, ikakhulu kwezokuthula, ikakhulu kwezomnotho lezepolitiki nje jikelele. Uzananzelela ukuthi amazwe amakhulu omhlaba akhuthele kakhulu kuze e-Afrika, o-France, o-Britain, o-China, o-Russia. Sesibona la iMelika ikhuthalele kakhulu kuza kule ndawo. Ikakhulu yona iyananzelela ukuthi China le-Russia sezikhuthele kakhulu e-Afrika, kanti ke isisalele muva. Kuyayisebenzela ke i-Afrika nxa amazwe amakhulu esetshitsha kuyo kakhulu. So kumele ke laba babusa e-Afrika babe lokuhlakanipha, basebenzise ukuqakatheka kwe-Afrika ukuze kulethe intuthuko engcono kulale khona, kube lokubuswa kahle kwelizwe okungcono. Kanti ke lawo mazwe amakhulu akhuthalela i-Afrika njengamanje alethe i-investment engcono, alethe intuthuko engcono ezaletha inguquko ekuzwekazi le-Afrika.
Lo umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo, obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Uhulumende uthi usediliza izikotsho lezindlu ezakhiwe endaweni ezingamaxhaphozi eHarare, ezaziwa ngokuthi ngama-wetlands ngesiNgisi. Ukumbiko awethule namhla uhulumende uxwayise uZulu ukuthi abekwazi ukuba amaxhaphozi izindawo ezivikelwe imithetho yomhlaba ephatha ezemvelo, ngokunjalo akulamuntu okumele akho kuwo, aqhube ezokulima kumbe agebhe izikotsho samanzi. Uxwayise njalo ukuthi labo abangabe besipha abantu imvumo yokwakha emaxhaphozini okugoqela iziphathamandla zakhe uhulumende kumbe ezamakhanseli zizaphathwa ngengalo yomthetho elukhuni. Ukwakhiwa kwezindlu emaxhaphozini kubhahile eHarare. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso ephatheke kwezemvelo kanye lamalungelo abantu eMatabeleland Institute for Human Rights.
Into kumele sinanzelele ukuthi okokuqala kona vele ukwakha ku-wetland akuvumekalakanga kukho emthethweni futhi akusonto enhle ngoba kuyaphambanisa esingathi thina imvelo njalo futhi kuyaphambanisa lalo ilungelo lomuntu ngoba yonke isakhiwo esakhelwe ku-wetland asiqinanga njalo futhi kasi singayenzakala ukuthi sidilike noma langayiphi isikhathi. So sibona kulinyathelo elihle ukuthi abantu basuswe lapha kade kuyakhele khona kuma-wetland ngoba kuvikela amalungelo abo njalo futhi kuvikela ezemvelo ikanti lamanzi ngoba yinto ezintathu okumele sizihlanganise lezo. Kodwa into okumele sinanzelele ukuthi abantu laba bathi besakha izikhathi eziningi abanye bakhona baphiwa ngama-private developers abanye bathenga lezi zitendi. Akungabi ukudiliza lokuthana okungani thwase sisilwa kodwa abantu kabaphiwe enye indawo yokuhlala then lapho abazahamba baye kwakha khona baphiwe le notice yokuthi hayi dilizane zakhiwe zembiye hlala laphana. Sikhangele futhi ukuthi kanti umuntu azahlale khonapho isizathu kuyini. La wayethengiselwe yi-council kumbe wayethengiselwe u-developer yena lo amthengiselayo nguye okumele abe nomlandu wokumakhela enye indawo yakhe yokuhlala. Nxa wadebhisikotsho emzini wakhe nxa yokuthi istendi lesi wasiphiwa legally kumele yona lo amnika istendi asuke amkompasete ukuyakwenza kutsha kungabi into esisiba umlando futhi phezu komuntu ikakhulu yena umuntu nxa engaziphanga. Kodwa kulabo abaziphayo izitendi ngokungekho emthethweni hhayi lokho sokungokwabo labo kumele bakhangele indawo bangaziki okokuqala vela kumele angabaziniki izitendi kungekho emthethweni.
Zona indawo lezo kuthiwa ngama-wetlands maphosa ziqakatheke ngani nxa ungachasela uZulu?
I-wetland iqakatheke kakhulu ngizamana entweni eziphose zintathu. Okokuqala iyancedisa lokho esithi i-underground water. Nxa sikule wetland kuyenza ukuthi amanzi ngaphansi ahlale ekhona amanzi athole ukuvuseleleka ngaphansi i-underground water. Number two, i-wetland iyagcina amanzi okwenza ukuthi imvelo yaleyo ndawo layo ihlale igcinakale kuhle. Okanti okwesithathu zikhona izinanakazana esingathi ngama-species izinanakazana lotshani lezihlahla okukhula kuma-wetland kuphela. So ukugcina i-wetland ke kuyinto eqakathekileyo ngaleso sizathu ngoba nxa amanzi ekhona amanzi lawana ayancedisa abantu ukuthi labo bahlale belani belamanzi abantu bengathelwanga amanzi ikakhulu nxa sikhangela isikhathi lesi se-climate change.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngoinhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zilokhe zikhuthaza abantu ukuthi beqhubeke besiyabhalisa kuhlelo lwemobile voter registration olusaqhubeka lanxa ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZEC isithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota ngenxa yokusilela kwamandla amagesi okubangela ukuthi imitshina esetshenziswayo iswele imlilo. Kodwa layo iZEC ithi lanxa kunjalo izabona ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa uyakwenza lokho. Kwezevela kwamanye amazwe ngamafitshane, kukhangelelwe ukuthi udaba lokunikeza ilizwe le-Ukraine izikhali yilo oluyabe lusebhudwini ngolwesithathu emhlanganweni wogatsha lwabezomvikela eMelika. Lamazwe afika phose amachumi amahlanu i-50 azacubungula ukuthi kudingakalani ukuthi le-Ukraine lilwisane lele-Russia kwimpi esaqhubekayo. Izulu lesikhukhula u-cyclone Fred selidilizele abantu izindlu osokubangele ukuthi bahlaliswe kwezinye indawo kwesikhatshana. Abantu abafika phose amakhulu amabili babhubhile eMalawi ngezulu lezi lize lihlasele umhlubulo wangezansi yezwekazi le-Afrika okwesibili ngempelaviki edluleyo. kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Lamhla sixoxa lonkosikazi Phathiwe Sibanda osebenza emakhitshini eJohannesburg kwele South Africa.
Egoli baba ngiyasebenza, kudala ngisebenza, ngisebenza kodwa emakhitshini eyi-domestic worker, amafishane yi-domestic worker.
Kuyasebenzeka yini khonapho ma?
Uba manje baba bekusasebenzeka ngoba silethemba lokuthi silinde namaphephe ethu. Kuba nohlupho uma kuyukuthi ulabelungu abangayizwisisiyo le ndaba bahle beyithathele phezulu, kodwa okwamanje kusasebenzeka kancane.
Singathi ususebenze isikhathi esinganani khonapho emakhitshini la?
Emakhitshini mina ngisebenze 13 years. Kutsho ukuthi lo umnyaka ngowe-13 ngo-Agasti ngobe ngisithi 13 years.
Ye, iphemithi le wayithola nini?
Eyokuqala ngayithola ngo-2010 kwazuza leka 2015 eyesibili. Kutsho ukuthi ngayithola nje kudala 2010.
Khona bekusasebenzeka sibi?
Kusasebenzeka kwi-industry yamakhitshini abanye uma ulabelungu abazwisisayo kuyasebenzeka, abanye abelungu bayazwisisa, abanye hhayi. Why ngisithi hhayi, abanye uyabuzwa bethi eyi umlungu wami engathi into le iyamethusa ukuthi ma kungasalunganga kuzoba njani, sizophephela sikuphi. Abanye njalo abadayi abalahlupho, kuyasebenzeka. Abanye abalungu bale ndaba, abanye abalandaba.
Singathi kuwe kume njani khonapho nxa sikhangela amaphepha akho lawo?
Kimi okwamanje ngathi kunenhlansi yethemba ma-aplaya yona nale iweva noma bethi ama-domestic workers awakhwalifayi kuma-waiva, kodwa abanye bathi hhayi asazameni asi-aplayeni. Sengi-aplayile ma ngiyi-tracker ithi inansingile irisiviwe e-DHA, ingazi ukuthi umphumela uzophumisa ithini, kodwa ngasubmitha mhlaka 23 wathi i-receiviwe. Engakwaziyo nje imphumela, kodwa abanye bathi ayaphuma, abanye bathi njalo basalindile njengami.
So kungehlula lapho uzayenza njani?
Ngingehluleka ngiyabuyela ekhaya ngoba ngingahlala okwenkani, kodwa ngilomuzi ekhaya, ngilesifuyo ekhaya, into zami zonke nje zisekhaya, angeke zichitheke. Ngithi mina ngisazama impilo ekubeni kwehlulile amaphepha. Ukuhlala nje lapho ungasafunakali khona kunzima, njalo uzophila uvika nje kunzima. Ngiyehluleka baba ngiyabuyela ekhaya ngoba ibanga elokusebenza sengikwenzile kuningi kakhulu kusekhaya, into zami ngeke zichitheke, ngizowenza ukubuyela. Ngiyehluleka amaphepha.
Ye, sizwile ukuthi kule zithunywa zikamongameli Mnangagwa selizibonile yini? Nxa lingakazibonile lizafisa ukubabona yini? Abazama ukuthi balilungisele ukuthi libuyele ekhaya.
Sizizwile baba, sizizwile endabeni, sizizwile kubo-Facebook, sizizwile enyuzini mpela ukuthi bakhona bazothi bona abafuna ukubuyela ababhalise abarejiste. Kuzabhalisa abanye baba, abanye angeke bebhalise ngoba eqinisweni abantu baba bazama impilo. Siyafisa mpela ukuthi konke sikwenze kahle, kodwa ngesimo sempilo akungeke nje kwenzeke ngendlela mhlawumbe ngithi bona abafuna ngakhona ukuthi kwenzeke. Ngani ngoba uzobhalisa kanjani uma ungumzali unabantwana befunda? Abanye basafunda vele, abanye sebesebangeni eliphezulu. Ubungakazimiseli lokubuyela ekhaya, ubususithwele ususiyabhalisa ukuthi ubuyele back. Ukuhlukumeza abantu, kuhlukumeza abantu. Angazi abanye bazobhalisa, but abanye asebezamile labazamayo ayi amboni ukuthi bangabhalisa.
Wena-ke abantwana lo baba bakhona ngapho kumbe basekhaya?
Abantwana bangapha. Mina umntana nami sekhulile. Umntana i-first born yethu ina 23 years, savele sayiyenzisa nje ikhosi ye-electrician. Iyabamba la ikhona lapha ngoba ekhaya bekungala nto angayiyenza baba, umntana uyogcina esibalisela.
Lo ngunkosikazi Phathiwe Sibanda, isizalwane seZimbabwe esisebenzayo emakhitshini kwele South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. ELeBotswana likhala ngenani eliphezulu leziphepheli ezingena zivela kwele Zimbabwe. Iningi lazo kuyizizalwane zeDemocratic Republic of Congo ezithi zibalekela indlala enkambeni yeziphepheli eTongogara Refugee Camp. Intatheli izindaba eStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelene lezomthetho kule Botswana, uMnumzana Matshana Shamukuni, uthi ilizwe lakhe lisindwa linani elingena livela kwele Zimbabwe lizodinga ubuphepheli. Lezi izalwane zamazwe afana leDemocratic Republic of Congo, Somalia kanye lezinye bezihlala enkambeni eThongokara Refugee Camp eZimbabwe, iningi labo lithi lifuqwa indlalwa njalo lifika litshela beBotswana ukuthi lifisa ukuntshintsha ilizwe lobuphepheli. UMnumzana Shamukuni usanda ukutshela idale lephalamende kulebotswana uthi kusobala ukuba impilo ingcono enkambeni yeziphephele eduku ingaphandle kwedolobho leFrancistown.
Iningi labaleka enkambeni yeZimbabwe ebizwa ngokuthi Thongokara uzananzelela ukuthi eduku impilo yinhle, baphathwa kahle njengezizalwane zeBotswana, kokuqela imfundo lezempilakahle.
UMnumzana Shamukuni uthi nyakenye kuphela kufika bedlula amakhulu ayisithupha bekhalela ukuphiwa ubuphepheli kwele Botswana. IZimbabwe yona yabika ukuthi isiphepheli ikakhulu esidabuka elizweni leDRC ziyabaleka enkambeni yeTongokara njalo kwakwaziwa ukuthi ziyakuphi. Abanye abafika eBotswana ngababalekela udlakela lwemzondo yokukhethana ngobuzwe kwabansundu olwe-xenophobia olubhahe kwele South Africa. Ele Botswana likhanga isiphepheli ngoba lilo mnotho ongcono njalo usaphileka uma uqathaniswa lelizwe leZimbabwe, kutsho abanye abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Asizweni umbono kaMnumzana Andrew Spanda, yena ohlala eHabron ngalolu daba.
Ngaphansi kwe-immigration sikhuluma ngokubizwa ngesilungu kuthiwe ngama-push and pull factors. Iziphepheli lezi zifuqwa indlala eZimbabwe kukanti zikhangwa izithembiso zempilo engcono kwele Botswana.
UMnumzana Dumezweni Ncube uthi okwenziwa isiphephele ezibaleka eZimbabwe akumangalisi, uthi lokho akuhlukananga lokwenziwa ngabangena kwele Botswana bezodinga amathuba angcono. OweZimbabwe owayehlala enkambeni eduku uMnumzana Wasuthibi uthi usephendukile kwele Botswana ngemva kokubuyiselwa ekhaya.
I spent almost 18 years in Botswana, so going home to start a life there, it was really a hassle and what is a challenge wabona. So esicabanga emanxiweni singenzani ndoda? Into enzisa ubuhlungu ukuthi abantu esabajeduku lokhu bekhona. Manje nangu ubaba uMasisi sesithi khona kuzasetshenziswa ilokhu zethu, i-ID. Akuselancedo ukuthi ube li-refugee vele, akuselancedo because wonke umuntu abuya, wonke umuntu abekhona, akusela security, akuselani vele so.
UMnumzana Shamukuni yena uthi kuyakhathaza ukuthi abantu bephiwe ubuphepheli ngelinye ilizwe bebaleke bedlulele phambili. Uthi lokhu kuphambana lemithetho yamazwe angaphansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations. Kusenjalo ele Botswana lithi inani lesiphepheli liyehlile eminyakeni edluleyo lisuka ngaphezulu kwamakhulu ayisikhombisa lisiya kumakhulu ayisithupha. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Hello, le live talk lamhlanje olulandelayo sixoxa ngokubhekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezisebenzisa amaphepha awe Zimbabwe exemption permits wona afika komlindi uyacina ngenyanga kaNhlangula lonyaka. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla utshele izinduna zomdabu ukuthi zikhuthaze abantu ezigabeni zazo ukuthi bevotele ibandla leZANU-PF ukuze bethole abakufunayo. Induna lezi ziphiwe njalo izimota. Unobhala obona ubudlelwano beMelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken, yena ophakathi kwekwethekelela kwele Ethiopia, uhlangene leziphathamandla zikahulumende walelo lizwe bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ukusasa. Ningakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-6:30 AM kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.